lidale le nomination court liyahlala ngolwesine yonale iviki njalo iZEC ithi isilungele lelilanga Wobulawayo lamhlanje bekulomhlangano wemfundiso wabazasebenza njengama nomination officers abayibo kusukela kusasa abazabe behlola amaform abazobhalisa bekhulumisana lalabo abalethe amaphepha kodwa abantu ababakhethileyo bengekho kuluhlu lwababhalisele ukuvota kuvoters roll obona ngezokhetho eZEC wobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa amalungiselelo okuhlala kwenomination court
mhlawu futhi sisimlungiselele ngoba lamhlanje siku training yama nomination court officers so sisilungiselele bonke banalabo abantu babazabe besebenza kusasa bekhangela abantu ama nominators ethu uthi kusiyafika umhlaka 14 sebe sesivele sisiphungulile umsebenzi ngoba vele sesiqalisile ama aspiring candidates bayaletha amaphepha abo lalamhlanje bayaqhubeka belokho beletha mhlaka 14 lakho sebe silokho sisamukela banalabo abangalethanga siyabe siwamukela khona ngale court kuze kutshaye u 4 ntambama ngemva kuka 4 asisamukela amaphepha sesisebenza kuphela labe sephakathi Ikoti iNational Assembly iyahlala eTrade Gold ukoti number 5. Council iyahlala eCouncil Chambers esithulu. Sukusela ngo10 kusevala ngo4 ntambama.
Umnumzana Mandla Khanye okhangelele ukuncintisa kuWard 27 emele izaphu uthi lamuhla wenelisile ukungenisa ama nomination form akhe.
Ndinamhla sizo ngenisa amafomu ethu. Yebo. Njoba kuyilanga lokugcina. Kuze sihlangana e-nomination court. Phakathi kugcwele abantu kodwa siselayinini seseduzane. Kukhanya sibili hayi ama officers bayaseva ngendlela ejabulisayo. Sithemba ukuthi before ukuvala kwama offices siyabe sesingenisile amafomu sonkene.
Umnumzana Xolani Ncube okhangelele ukuba lilunga ledale lePhalamende emele imthwakazi Republic Party ephumula uthi uhlelo luyaphuza lokungenisa amaphepha kodwa bakhangelele ukuqeda ngesikhathi.
Namhla silapha ukuzo submit amaform ethu kunomination sibuye nje lama provincial chairman wonke lama candidate wonke. About 13 candidates akhona lapha ongakuthi 5 OMP then the rest ama councillors esikhale ukuthi eme kubulawa iprovince sesisubmitile nje sokusela abalutshana ukuthi beqedise yikho singakhona namhla lapha hayi kuyaphuza kuyaphuza sibili is not what we expected kuyaphuza abantu kade bemile lapha ama line mamade abantu abaseva ngani balutshwane kodwa hopefully ungani kulabanye abazangena nje ukuthi at least kube fast but hayi kuslow kakhulu sibili
unkosikazi Kero Rwafa webandla leZip okhangelele ukuncintisa ebulawayo East uthi amaform awe nomination bawangenise kahle kahlangananga lodubo
awukakathesa akula umsiba engibhekane lakho submitile konke everything is okay mina akula challenge engibonileyo kanamhlanje
Omunye njalo owenelise ukungenisa amaphepha akhe kuhle unkosazana esinathi Bulayani okhale ngendwendwe ezinde lokuphuza kokwamukelwa kwama nomination form olunye udubo akhale ngalo yikuthi iZEC yehlulekile ukumupha uluhlu lwababhalisele ukuvota ivoters roll ukuze abe lesiqiniseko sokuthi abantu abamelayo babhalisela ukuvota
Kunomination sesihendile amaphepha ethu kodwa siyahenda sisemnyameni nxa ngisithe emnyameni ngisho ukuthi besilama nominators ethu kade yi7 kade efunakala kodwa sibhonga uhamba sisiyadinga sibhalisa ngokubuza ngokuthembele abantwini bakithi ukuthi hayi uregistile ku constituency yakhona ivoters roll kayiphumanga ukuthi sicheck ukuthi ama nominators ethu lawa esiwabhalileyo asinominethayo akhona yini kuvoters roll okwenza ukuthi akusebenzeki nxa kunjalo kodwa asikwazi ukuthi senzeni njengoba iZEC ingumthetho ofakileyo
ngolwesine kuyona le iviki mhlaka 14 Nhlangula idale lokubhalisa lokuhlela abalelungelo lokuncintisa kukhetho lweZimbabwe lwalonyaka ele nomination court liyahlala amabandla ezombusazwe ekhetha amalunga abo azabamela kukhetho olwenziwa ngontulikazi mhlaka 30 lonyaka. Ikhomishini yeZEC isibike ukuba uluhlu lwababhalisela ukuvota i-voters roll sebelayo, njalo wonke ozakwenelisa ukuphutha ku-nomination court uzathola i-voters roll kuthi loZulu laye enelise ukuyithenga eZEC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.